Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba ziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 21 lwezi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sifume ikhodi lapha nje esikudingayo ikhodi ukuthi bebone okukhona, bebone sibili iqiniso likhona ukuthi abakhokheli tipu singobani. Uthaba ngasimazi.
Umahluli weHigh Court udlulisele phambili inyathelo lokwethula isinqumo edabeni lapho abe-CCC bathi uMnumzana Sengezo Tshabangu abamazi.
Ngingangena umntwana eqala ukukhala ngathi ngiyathala ukuthi ngabona umntwana ingcwangu namhlanje yamdonsa ngathi yayigijimisa yaze yamtshiya yayibalela indawo yamluma isona sakhona sidlipho vele sinigoda oyivrandi lami liphezulu so othi yona ukweqakwa isiyale phansi yangangicandi benza ngithola sefile umntana.
Zisele zikhuza umhlolo izakhamuzi zeWestmikisen ngolwesine lweviki edlileyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe i-18 months ngengavula. Amakansila weHarare namhlanje akhethe uMnumzana Lovejoy Chitengu ukuba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umahluli womthethondaba waphezulu oweHigh Court oweHarare uJustice Tawanda Chitapi udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho ibandla le-CCC elithi uMnumzana Sengezo Tshabangu wazifaka ukuba ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli okungekho emthethweni. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Okuphume emthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kulezisekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili, esinye esilethwe nguTshabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagqwetha awe-CCC lakaTshabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uTshabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule isinqumo. Ekhuluma emthethwandaba weHigh Court, elinye igqwetha elimela i-CCC uMnumzana Agency Gumbo utshele intatheli zindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba ngabamazi uTshabangu.
Sifume ikhodi lapha nje esikudingayo ikhodi ukuthi bebone okukhona, bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli tipu singobani. uTshabangu asimazi.
Uqhubeke esithi ukusobala ukuba uTshabangu uzama ukukhokhela ibandla angelani lalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi.
Sithi uTshabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi uthi athathe intando yabantu abayitshengisa ngama-elections athi asebenze leZANU-P F bemunikele ukuthi ephume enguye ongu-leader we-CCC.
Kodwa igqwetha likaTshabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthe balethemba ukuba idale liza kupha isinqumo esizabathabisa.
Namhla kade sisenkantolo, inkantolo ebisaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye-CCC abazithi bayi-CCC loTshabangu. Besithi bona uTshabangu kayiso member ye-CCC njalo besithi kayiso secretary general. I-CCC le sesibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu-CCC. Isile i-document esithi i-constitution ele-3 pages. I-3 pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuzasayinwa khona ukuthi i-CCC isiyikhona okweyikho khona and kusayinwe nguNelson Chamisa. Leyo kathi yazi.
UJustice Tawanda Chitapi uthe uza kutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje. Kodwa akavezanga ukuba linhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani njalo akatshongo ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare Mnumzane Rosendorf.
Amakansila awe Harare namhlanje akhethe umnumzana Love Joy Dengu oba ngomeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Ukhethwa kwababili laba kuza ngemva kokuxotshiswa ezikhundleni lezo kukamnumzana Ian Magone lomsekeli wakhe unkosikazi Khudzai Kadzombe. Ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla eliphikisayo ele-CCC. Umnumzana Singizo Jabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lendatelelindaba osengumeya omutsha weHarare uChitengu utshele indatelelindaba ukuba kuyadanisa ukuba idolobho leli lizaqhubeka likhetha usodolobho ngenxa yokuxotshwa kwabantu esithi ulethemba ukuba idale lizaphendukisa uMakone.
To express both my sadness and also relief that this chamber has taken a most unusual step.
Kuna ukuba ngithi ngidane kakhulu ngoba abantu ababili abakhethwayo laba kumele bebe lesikhundla lezi ukhansela uMakone noKadzombe basebenza nzima okwesikhathana bengakaxotshwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Tapiwa Gumbo osebenza lenhlanganiso i-African Leaders Network uthi lokhu okwenzakala edolobheni leHarare kulakho ukuphazamisa indlela idolobho leli elenza ngayo umsebenzi.
Ama records lawa aya affecta sibili indaba ze-service delivery because nxa thina sikhangela indaba ye-government, i-governance, it's all about consistency and continuity. Manje nxa lokho kutshintshwa sokutsho ukuthi kulama-structural changes abenzakala, nama-systems within ama-city councils la ama-council akhona azatshintsha because i-leadership quality, lama-leadership styles achiyene vele as individuals we know ukuthi izinto lezi zichiyene and politically lokhu kutshengisa ukuthi ngikhona iZimbabwe sisakhashana kakhulu lokuthi sibe lento e-consolidated.
UMakone nonkosikazi Kadzombe ngabanye babantu abaxotshiswa ezikhundleni abakizo ngemva kokuvotela ukuba ngamakhansila nguZulu ukukhetho lukancwabakazi nguThabangu. Okwamanje kulamalunga angamashumi amane lambili 42 awephalamende asewaxotshisile edaleni le-National Assembly lele-Senate ukuthi amakhansila asewaxotshisile asengamashumi phosa ayisikhombisa 69 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ukansila kaward 8 kobulawayo olilunga lebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu namhlanje ukhethwe ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho. Umeya ngumnumzana David Coulthard. UNdlovu ungena esikhundleni esichiwe umnumzana Donaldson Mabutho. Yena-ke uxotshiswe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengiso Jabangu. UNdlovu utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi uzasebenza gadalala.
Sokukhangele lokuthi kwenzakale akuyiwa ku-honeymoon kodwa sekumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakobulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala kulo hlupho lwamanzi kumele ngincedisane losodolobhu u-David Coulthard labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakobulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery emgwaqo yalungiswa, isuwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sitshintshe siyahambelane lomumo wakathesi senzele oversight kwi-management ye-council. Yikho khangelwe izakhamizi ukuthi sikwenze kodwa sikwenza phela konke khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nxa inyanga iphela ngoba izakhamizi zilelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqongosela siyacela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane ne-council ngokubhadala ama-rates nxa inyanga iphela kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councillors zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge-council ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi liyabe lungazwisiseki kuhle ngoba i-council nyanga ngenyanga ipha indlu inye ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakuthi hluphe esikhathini esiningi yikuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate yabe kufisa ukuthi council iyacabangela ukuthi kuyani inyanga wabhadala imali engaka nalinyanga kuzame libhadale imali engaka. Uyabe sekudingakala-ke ukuthi sikhuthaze izakhamizi ukuthi ziyenze ama-meter readings inyanga ngenyanga zihambise ukuthi zibhadaliswe imali yamanzi eziwasebenzisileyo.
Indlu ngayinye ile mitha yamanzi yini njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe isithini leyo mitha?
Yebo, indlu ngayinye ilayo imitha kodwa ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Okuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthengwe inye isipho kwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi kubhadalwa amanzi umuntu awasebenzisileyo ngoba ma imithifile kuzayenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uqeda inyanga ongasebenzisanga amanzi i-estimate izabuyisa ukuthi usebenzisile ngoba kazange kube kuphume kutatshe ukuthi wena amanzi awasebenzisanga leyo nyanga ngoba kungela mitharidini.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo omutsha ubexoxa-ke lapho lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Zisele zikhuza umhlolo izakhamizi ze-West Nicholson emathebeleland South ngolesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe 18 months ngengavula zamazinyo ekamelweni yamluma yabaleka laye. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 enilise ukuxhumana lonina walingani uNkosazana Petronella Moyo esibhedlela seGwanda lamhlanje lapha naliswe khona lo mntanakhe lapho asilandisele khona okubedleleyo njengemuli.
Manje ngisendlini ngikorobha umntana oseningamasebheni nampakasebhedlela sengindangangena emnyango esithendlini sengindangangena umntwana eqala ukukhala ngathi ngiyathalaza ngabona umntwana indwangu namhlane yamdonsa ngathi yayigijimisa yaze yamshiya yayibaleka indawo yamluma isilonda sakhona siyidipho vele siyigoda ngoba ivrandi lami liphezulu so othi yona ukweqakwa lisiyale phansi daye ngangicandi benza ngithola sefile umntana.
La nxabanekekela inyamazana zenhle abenational parks and wildlife management beya-ke bezidubule akubi le nguquko ebakhona kulokho kufuthelana osokukhona phakathi kwezinyamazana zenhle labantu elizweni jikelele. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Abe-Israyeli labeqembu lebutho eleHamas abalwisanayo namhlanje babikwa beveze uba singaba khona isivumelwano sokuthi kukhululwe abathunjwayo yiHamas kanye lalabo abagcinwe yele-Israyeli abesiPalestina emangweni weGaza. Inhloko kahulumende yakwele-Israyeli uMnumzana Benjamin Netanyahu ubiwa etshele intatheli zindaba ukubana lesi sivumelwano sisalolongwa njalo amalungiselelo okulotshwa kwaso asekuzinga laphezulu. Ngakho-ke balethemba lokwethulwa kwesaziso salesi sivumelwane. Umqondisi wenhlanganiso ye-Palestinian Prisoners Affairs Authority uMnumzana Kodora Ferres uthe yena isivumelwano lesi sigoqela ukukhululwa kwabantwana abangamakhulu amathathu lengxenye 350 labesifazane abedlula amashumi athobaminembili 82 abesiPalestina abaphansi kwele Israel. Isibhedlela esikhulu eseGwanda sesibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwabodokotela labongi. Iningi labo asebechiye umsebenzi eZimbabwe besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ukusilela kwezindlu zokuhlala kulesi sibhedlela lakho kubikwa kungokunye ukuxotsha odokotela. U-Albert Ncube uphenduka enkundleni esipha lolu daba.
Lanxa isibhedlela seGwanda Provincial Hospital kumele sibe labodokotela abalithumi lasikhombisa 17 okwamanje kulabayisithupha kuphela. Lokho kuvele namhla ngesikhathi umphathintambo obona ngokwenza kalezansi emandebeleni. Unkosikazi Evelyn Ndlovu esethekelela lesi sibhedlela ukuze ibone ukuthi sisebenza njani. UDokotela Shadre Gororo okhulume emele umqondisi wesibhedlela lesi uthi lanxa sekulengcwethi zabo odokotela eGwanda Provincial Hospital kuningi okusilelayo.
It's real, particularly the issue of accommodation to our staff. I think we've made it home to our staff quarters.
Udubo lokusilela kwezindlu lapha kuliqiniso. Ngithemba lizibonele libhoda lapha ukuthi izindlu asinazo zilutshwana nxa siqathanisa lezisebenzi ezilazo lapha. Lesi ngesinye sezizathu esidala ukuthi singatholi inani labodokotela esibafunayo. Okwamanje silabodokotela abayisithupha kuphela lanxa kumele sibe labalitshumi lasikhombisa. Kungenxa yodubo lwezindlu silakho ukuthi silethe ingcwethi zabodokotela, kodwa udubo ukuthi akula lapho abangahlala khona.
UGororo uthi ngaphandle kokusilela kwabodokotela abongi labo beneli ngoba iningi seliphume elizweni ngobuningi lisiyadinga amadlelo aluhlaza emazweni aphetheya afana leBrithani leMelika.
We have a significant attrition of nurses that are leaving, a lot of nurses that are retiring.
Abongi abanengi sebesukile kuleli kuthi abanye ngabachiya umsebenzi. Kungakho silodubo lokusilela kwabongi kanye labongi ababelethisayo nxa sikhangela abantu okumele sibancedise. Kungakho kuyadingeka ukuthi kudingwe abanye.
Ngemva kokuzwa lokuzibonela umumo lapha, umphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe kuyadanisa ukuthi isibhedlela lesi sibhekane lengxaki zonke lezi ezigoqela ukusilela kwemithini yokusebenzisa lanxa igwanda ehlezi phezu kwenotho yegolide elenjwa ngamankampani amaningi.
We are going to conscientize our population and our business community on giving back to the community.
Sisuka lapha sizafundisa uZulu kanye labo somabhizimusi ngokuqakatheka kokupha. Kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ngezizalwane zakuleli ukuze sigcwalise inkulumo kamongameli ethi ilizwe lakhe ngabanikazi balo. Yiloba yini edingakalayo ezibhedlela kasihlangane njengezizalwane zakuleli, njengabalimi, njengezimbambodi ukuze sibambisane lohulumente lokho okudingakalayo, kungaba yimthina kumbe izindlu.
Ngimele umsakazo weStudio 7. Ngisekwanda ngi-Albert Ncube.
Amavinkili amancane akoBulawayo aqhubeka esanda enzikini yedolobho kubangelwa ngabanikazi bezitolo asebeyabela abanini bamavinkili indawo lezi ezincane zokuthengisela esezihlukaniswe imiduli yamaplanka ebebahlawulisa imithelo ukuze labo bancedakale ngenyanga. Lokhu kubikwa sokudale ukuwa kwezitolo ezinkulu esezithola abathengi abalutshwane ngenxa yentengo zabo abathi ziphezulu. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanikazi bezakhiwo eziningi koBulawayo sebelomkhuba wokwehlukanisa lezi zakhiwo ukuze zifinyelelwe ngosomabhizimusi abancane. Osomabhizimusi laba bathengisa loba yiphi impahla ongayidinga ezitolo ezinkulu ezigoqela ukudla, impahla yokugqoka lokunye. Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ncube, uthi abantu kumele besebenzisane amabhizimusi amakhulu lezitolo ezincane ukuze kungabi lokulahleka kwemisebenzi.
Isimo somnotho asimanga kahle, amabhizinisi amakhulu ayehluleka ukuthi asebenze elizweni ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle lokuswelakala kwesimo esifaneleyo sokuthi basebenze. Nxa kuvalwa amabhizinisi amakhulu kuhamba imisebenzi, abantu balahlekelwa imisebenzi, kutsho khona ukuthi kuzakhwela inani labantu abangasebenziyo elizweni. Kuyanceda ukuba lezitolo ezincane, kodwa lezo zitolo ezincane kumele zihambe lezitolo ezinkulu ukuze abantu abangasebenziyo babe namabhizinisi abo. Kodwa lokho esikubonayo ukuthi abantu baphelelwa imisebenzi.
Unkosikazi Nomathemba Mathuthu othengisela kwesinye isakhiwo esahlukaniswayo saba ngokungamavinkili akuncane uthi intengo zabo ziphansi yikho iningi selithenga kibo.
Ngomumo okhona eZimbabwe wonke umuntu sebona kungcono ukuthengisa, ngokunjalo sibona kungcono ukuthi nxa ulendawo ezivulwayo kula maspesi singene sizame ukuphila ngoba phandle kunzima ukusebenza ubaleka njalo lentengo zethu ziyabe ziphansi sesiphathanisa lalezi ezikhona kuma supermarket amakhulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho ongumqeqeqeshi ekolitshini leNAS, uthi ukwanda kwamavinkili amancane kulimaza izitolo ezinkulu esezisehluleka ukusebenza ngendlela engazilethela inzuzo.
Inkinga yalokhu yikubana kulimaza amavinkili amakhulu ayiwaqhathe abantu abaningi. Njalo siyananzelela ukubana kwezinye indawo lalaba esithi ngama-suppliers sebevele baqonde kumavinkili amancane. Ngoba lawo belanda yona liyana i-US dollar esikhona ku-informal sector. Kuyona la mavinkili amancane siwabonayo ehluma-hluma indawo yonke. Phose idolobho lonke nje jikelele. Sokuhlephuhlephunwa izindawo kubhaxiswa zona lezi izitolo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi usebona kungcono ukuthenga emikotweni ngendlela yesiphatho abasitholayo.
Thina sesithenga emkotweni. Ukwenza sithenga emkotweni ukuthi amashopu amakhulu lawo njengabo Pick n Pay wesisikhathi uthola izinto ezingekho njalo nama-price abo ephezulu. Okunye futhi okusikhathazayo ngamashopu la amakhulu ukuthi nxa sisiyathenga hayi siphatheka kabi la ama-till operators le ndaba ye-change. So emkotweni is-best option ngoba bale customer care service yabo enhle, bakuphatha kahle la uzizwe nje ukuthi uzothenga.
Emavikini adlulileyo izitolo ezinkulu ezinjenge-OK Zimbabwe, i-TM Pick n Pay lezinye ziphume egcekeni zikhalaza ngokusabalala kwamavinkili lawa athengisela emikotweni kanye labathengisela endleleni. Abezitolo lezi bathi bona bathengisa ngedola leZimbabwe kodwa laba abanye bathengisa ngelemelika bengela abalawulayo. Phezu kwakho konke, amakhampani lawa athi abhadala imali eziningi ezigoqela ezamalayisensi kanye lemithelo kahulumende engabhadalwa ngabanye. Umgoqo omkhulu usekusetshenzisweni kwemali yakwamanye amazwe ezitolo ezingekho emthethweni kumbe ukusebenzisa intengo yemali yomkambo omnyama, kukanti izitolo ezinkulu zifakelwa imigoqo kumbe zihlale zibhekwe ngelihlo lokhozi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abasakhulayo abaningi bathi sebesesaba ukuveza ukubana basekela aphi amabandla ezombusazwe elizweni kumbe ukuya emihlanganeni yamabandla abo. Besithi lokhu kufaka impilo zabo engozini kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya. UTobias Mdzingwa usipha loludaba.
Ntangabathi sebenanzelele ukwanda kwalabo abakumabandla aphikisayo abathunjwayo bechaywe kakubi njalo abanye bebulawa njengoMasaya. Omunye walabo abathi kungcono ukuhlala bengaziwa ukuba basekela ebandla liphi nguphephelaphi Maseko ohlala emzilikazi koBulawayo.
Hayi, mina ngikhululeke kakhulu ukukhuluma ngokuthi ngisupporta iPeople's Health Party nxa ngikhuluma labangani bami. Ayikhona and public spaces ukuthi ngiyahlangana ngikhuluma iloba ngubani sengimtshela ukuthi hayi mina ngisupporta le hayi ngikhona pho ngiyesaba.
Omunye njalo osakhulayo ohlala eLowagwelo unkosikazi Sipho Mlotshwa ongumsekeli we-Citizens Coalition for Change usole abebandla leZANU-PF esithi yiwo abathumba kanye lokuhlukuluza amalunga e-CCC.
Ilizwe lonke liyakwazi ukuba abezanu yibo abaqala umsindo ngoba bethemba ukuthi amapholisa kanye lemithetho yendaba iyabasekela. La kubona ngaphuthi umuntu ophambaniselweyo nguye obotshwayo kodwa olecala etshiwa ezihambeni. Sifuna utshintsho lapha elizweni okokuncindezelwa ngababusayo khathesi hhayi sokwanele.
Kodwa unobhala wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Admaya Masikati uthi ibandla lakhe letheswa amacala elingawaziyo.
Mina ngombono wami ezinye izinto ziyabe zizinto ezabe zikhulunywa nje kodwa kungela evidence yokuthi mhlawumbe kukhona okunjalo okwenzakalayo. But nxa kukhona mhlawumbe abantu bengahlala phansi babonisane kube lendlela ezingayenziwa ngayo ukuthi indawo ezinjalo ziyilungisiswe.
Baningi abasekeli bebandla le-CCC abathunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo batholakala betshayiwe balimala kakubi abagoqela yena uThaphumane Masaya othunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF. Kumaviki amathathu edluleyo ummeli wabasakhulayo edale lephalamende owebandla linye umnumzana Thakutswa Ngatsore laye uthunjwe watshaywa kabuhlungu ngabantu ababehlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47 abacatshangelwa ukuba ngabachuphi bakahulumende ama-CIO bebambene labasekeli bezanu PF. Unkosikazi lethu Buhle Ndlovu, isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC, uthi ukubulawa lokuthunjwa mahlayana kwabantu kwenza ukuthi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe.
If you see someone ehlezi eceleni kwakho ethi uyayenza something or is saying something standing up for ever themselves or others or the right thing, then the next thing you see that person esezithola ele dilemma. It's not wonke umuntu ongaba lesibindi to like do the same thing.
Ocumula indaba zabatsha umqoqi Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo njalo ekhokhela intsha yensonto angathandanga ukuthi ivezwe ngegama uthi okwenzakalayo elizweni kwephula ilungelo labasakhulayo lokuphatheka kwezombusazwe.
Sinenzela ukuthi abatsha bayahlukuluzeka kakhulu njalo amalungelo abo okukhokhela amalungelo abo okuphatheka kwezombusazwe ayaphambaniseka njalo ekuphambaniseni kwabo. Sinenzelela ukuthi abasahlaliseki ngoba abantu bayabesisaba.
Umqoqi wengeze wathi uhulumende ulomlandu wokunakekela ilungelo lokungena kwezombusazwe kwabontanga.
Amanyathelo lawa angathathwa ngcono ngamapholisa kanye nama-court inkantolo zethu. Kube le mithetho sibili egxilileyo ebambekayo ukubana kungatholakala umuntu ebotshiwe kumbe ethethwe kumbe ethwane ethunjiwe uyajeziswa umuntu wenza leso sihluku.
Loba ilizwe likhangelane lokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo esigodlweni eHarare kobulawayo lakwezinye indawo. Ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yokungathembeki kwenkundla yezombusazwe kungabangela ukuthi babe balutshwane ontanga abazavota kulolu khetho. Indaba zokuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezepolitiki besekela amabandla aphikisayo sezibhahile eZimbabwe kungenani lokuthi abakhokheli bamabandla ezombusazwe batshona bechumayela ivangeli lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukubana sizwe imibono yabo ngokusabalala komkhuhlane wesifudo esekholera elizweni jikelele. Lapho kulabantu abazinkulungwane ezidlula ezithoba minembili 8,000 asebebanjwe yiwo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukane kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umahluli owe-High Court udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho abebandla ele-CCCC abathi umnumzana Sengizo Jabangu abamazi. Zisele zikhuza umhlola izakhamizi ze-West Nicholson eMathabeleland South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye yezelwe 18 months ingavula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.